So kuyizika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyabonga blessing ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 17 Mfumfu 2022. Ibizo lami ngukeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Ezisifolani ngasekambula imimoto yami ngathi bulawelwe ngobani imoto yami ngathi ibulawe ngabantu bona bagcoke izigqoko zezana wabona nathi stupid mthengisi abeyishaya azaqa sewumisa phansi uqa sewuthe bengigiqe bethi rona phansi sayi ngikhuluma sengiyafuthela ngemzimba.
Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change atshaywe ngabacatshangelwa ukuba ngabezanu PF eMatobo izolo. Bathi kuyadanisa ukuthi bahlaselwe bezikhulumela lezakhamizi ngokhetho lwama-by-elections.
Okokuqala vele ofuze kwenziwe akusuye ofuze ukuthetha ukuthi ufuze kube nobani, akuavuzanga kube nobani, ngoba uthi yena avuzanga kube nabantu bangaphandle kwamazwe okuze lenjani bephatheki.
Umongameli Emerson Mnangagwa namhla wethule ugwalo olujulileyo olulotshwe nguhulumende wakhe olunika izinduna amandla okukhuluma lozulu ngombhuqazwe weGukurahundi. Kubotshwa abafundi abayisithupha bekolitshi leGreat Zimbabwe University elisemashingo lapho bezama ukuhambisa incwadi yezikhalazo bekhonona ngokukhwezwa kwenhlawulo yezifundo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change atshaywe ngabacatshangelwa ukuba ngabezanu PF eMatobo izolo. Bathi kuyadanisa ukuthi bahlaselwe bezikhulumela lezakhamizi ngokhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa kunsukwana ezilandelayo ku-Ward 2. Abanye balimele kumangalisayo kwathi omunye wesifazana obevela thengisa impahla yakhe uhlaselwe ngabantu laba nxa ebatshele loba ebatshele ukuthi akekho kwezombusazwe. U-Ezra Chisa Sibanda usethulela lolu daba.
Omunye wabalimele kakhulu ngemva kokutshaywa ngabanakanelwa ukuthi ngabezanu PF laba unkosazana Sinikiwe Dube.
Bengisezitolo e-2-2 abantu laba bafike belolaka behamba ngemota zezanu. Omunye umfana wathi ngimkhangelane wangihlaba ngempama wangikhaba. Balandela abanye baqalise ukubatshaya bejikijela ababalekayo. Sele ngiphuma igazi ngamakhala.
Unkosikazi Mayibonga Nkomo uthi ulokhu lesithuli njalo usehlalela evalweni.
Engikubonileyo kunzima ngisaba nakhathi sibone ngani bazaphenduka. Sitshayiwe hhayi okokudlala. Thina besincedisa ukukhampeni asifaka amaposta kodwa lezi doti zasitshayela ukuthi we support CCC. Naba ngitshaye ngamatshe enyawo endiqwini.
Unkosikazi Gukuleti Ncube bamdinde bamlimaza ehamba nomntanakhe babulala nemota yakhe wazama ukucela ukuthi bamzwele.
Ngabe ngilande omunye asithi ngumntu omdala asithi babashiwe sengilohlupho. Bathi lohlupho lwami ngavele kasengikhala khonapho. Bathi uhlupho lwami ngasebembulayeni imota yami wathi bulawelwe ngobani imota yakho ngathi ibulawe ngabantu bona bagcoke izigqoko zezana wabona nathi stupid mthengisi abeyishaya azaqa sewumisa phansi uqa sewuthe bengigiqe bethi rona phansi sayi ngikhuluma sengiyafuthela ngemzimba bathi mthengisi ukuhambe thina sihamba sayaliye impuni uzophetha usithengisa lo wagqoka into eyiyeka.
Umeliwe enkulumane edala yephalamende umnumzana ucacaphulu obe nguye ophethe uhlelo lokukhankasela ibandla le-CCC ukhetho lwangomgqibelo ozayo uchasisa ukuhlaselwa kwabo.
Sizilungisa khona indaba yokudeploy ama-election agent. Sizame ukukhulumisana nabantu bezani ukuze bangatshayi abantu. Ngemva kwesikhathi basitshaya kakhulu, besitshaya ngamatshe lengodo lamashamboko, bekule shamboko engiyibonileyo laphana kuyitshaye omunye wethu kakhulu. Mina-ke ngibe lenhlanhla ama-injali zami limele isandla alimala nonyawo lapho engijaye khona imbokodo lapha eceleni ngaphasi embanjeni lapha engijaye khona ngogodo.
Isiphathamandla seZanu PF koBulawayo umnumzana Emphas Mashaba uthi uphulu nguye ohloze intsha yaleli bandla ebikhankasela ukhetho oluzayo.
bebekhambile belesixwayiso sokuthi khona baye campaigner ngokuthula. Akula instruction aba iparty eyinikayo ukuthi behambe bekwenza udlakela. Kodwa kumangalisayo ukuthi sibona uPhulu enguyo elanda ukuya bahlokoza abafana bezimele wazi kwafika seyakuyakhanya njalo futhi kuvideo lapha sebelanda bona besithi hayi nxa ufuna ukubuya buya kambe umuntu okuthiwa bamblokile uyathiwa buya kumbe yena nguyadeblokha abantu.
Ummeli wewange Central umnumzana Daniel Monokele obencedisa ukukhankasa uthi usinde ngesikhala senalithi wangena egosini labanye watshele mota exoshanisa ngabezanu PF laba njalo uthi akula khetho oluzakhululeka eZimbabwe enxa budlwangudlwangu bebandla elibusayo.
Clear that the people, just like those in Bulilima, are very unhappy with ZANU-PF and are willing to vote for change. So ZANU-PF, realizing that it might lose, like it did last month in Bulilima, it has decided to resort to violence to intimidate voters.
Isikhulumi samapolisi eZimbabwe Republic Police, u-Assistant Commissioner Paul Nyati, uthi amabandla lawo amabili aphanike udaba lwabo emapholiseni eKhezi, njalo basacubungula udlame lolu.
We are conducting investigations in relation to reports of political violence and assault which we have received from both ZANU-PF and the PPC members.
Ukhetho lwawathu ematobora ngomgqibelo ozayo kukhethwa ukhansila omutsha ozathatha isikhundla sikamuyi umnumzana Tom Moyo owayengwebandla leZANU-PF. Abancedisayo nkosazana Sindiso Ngwenya owe-TCC, umnumzana Libert Nyirongo weZaphu, lo Fredrick Swela weZANU-PF, hima neStudio 7 ngapha ematopo, igama lamu Ezra Jesus Band.
Kunjalo nje ibandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change selikhuthaze umanyano wamazwe omhlaba o-United Nations lezinye inhlanganiso ezikhangela ngokuqondiswa kokhetho ukuba zizokhangelisisa isimo esiseZimbabwe ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho lomnyaka ozayo ka-2023. Linkuthazo yenziwa ngemva kodlakela olwenzakaleyo lokuchaya kwamalunga aleli bandla eMatobo South izolo lapho abebe lomhlangano wokudinga usekelo kukhetho lwama-by elections. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli izindaba eHarare namhlanje, isikhulumeli se-CCC uNkosazana Fatsayi Mayere uthi ibandla lakhe likhathazekile kakhulu ngodlakela osolusenzakala elizweni olokuhlukunyezwa, ukuchaywa lokubhidlizwa kwempahla yamalungelo ebandla leli. UMayere uthi njengebandla baleqiniso ukuba ibandla leZANU-PF lizama ngazo zonke indlela ukuba ukhetho lomnyaka ozayo lungabi ngolukhululekileyo njalo ukuba amalunga e-CCC aphange alandele leZANU-PF. Uqambe ngamabizo umnumzana Moses Langa ongumgcinisihlalo weZANU-PF eMathebeleleni South lomunye wenkokheli yabatsha kuleli bandla kobulawayo u-Admire Maskati njengabanye abajojozele udlakela olwenzakale eMatopo. UMayere uthi uyadanisa ukuba loba nje udlakela lolu lutshelwe amapholisa ehlulekile ukubopha abantu laba esithi kabala mafutha emota okuya babopha.
International supervision, if it means calling the UN to supervise, including long-term monitoring to ensure.
Umongameli Jamisa uthi kumele kube labe-United Nations ukuze kube lokhetho olukhululekileyo elizweni ngomnyaka ozayo.
Okugcizelwe ngumsekeli wakhe umnumzana Gift Osalo Siziba uthi kumele kube lokucubungulwa ugatsha oluzimeleyo ukuze izehlakalo zodlakela ziqedwe elizweni ukhetho luka-2023 lungakafiki.
Njenge-TCC silokuhlukunyezwa kakhulu ngendaba ke yokuhlukunyezwa kwama-members ethu ematopo ku-by-election okutshengise kubani ZANU-PF isiyesaba ukudliwa ukhetho oluzayo ke ku-ward 2 ematopo. Yikho sebesebenzisa i-violence nxa babengakhangelanga ukubana sizawina ebulilima. Lokho ke kuyi-signpost yokubana lapho siyakhona ku-2023 kulobunzima mayelana le ndaba yodlame lodlakela on the part of ZANU-PF engasela ke support bona ke yikho sebesebenzisa ke indlela ezijeneyo bevala imigwaqo. Sesihambe ke NPRC leZimbabwe Human Rights Commission sikhangelela ukuhambisa incwadi zethu zokurekhoda our displeasure ngendaba yeviolence. Njalo ke siza ku-African Union labo sadiki
ingcishi kwezembusazwe umnumzana Chenisani Ntunga kwa uthi udlakela oluselizweni kumele luphunguleke esithi lulakho ukuphazamisa ukhetho luka 2023
kwami kungaba nzima ukuthi ngithi ukhetho oluyabuya ngomnyaka ozayo luyabe lubungela uChayana maso uqale ngalesi sikhathi kutsho ukuthi lapho esiya khona kunzima kumele sinanzelele lathi ukuthi izanu ubuntu bayo ayizimiselanga ukuthi igcine ingasela ingasiyo yiyo ebusayo kutsho ukuthi kuzasetshenziswa zonke indlela kungaba yikutshaya abantu ukubopha abantu ukuthi izani lokuyihlalisa esikhundleni.
Abebandla leZANU PF bathi izehlakalo zodlakela ezenzakala elizweni akazilani lebandla leli besithi labo abalokwenza lalokho kumele bemangalelwe emapholiseni. Okhokhela abatsha kubandla leZANU PF kobulawayo umnumzana Monashe Mdusa uthi ibandla lakhe kalikhuthaza udlakela.
Ukhetho luka 2023 lukhetho olungachiyana ngalolunye ukhetho sabalala eZimbabwe. Siyananzelela ukuthi ukhetho luka 2013 luka 2018 akuzange kube lobudlwangudlwangu kumbeni sithi i-violence kwelakithi. Sikhangelela ukuthi njalo sesiya ku 2023 singabi lodlame, singabi lodlakela esilubonayo ngendaba zombangazwe kumbe zombusazwe. Thina kwebandla leZANU PF umongameli wethu uComrade Emmerson Mnangagwa uhlala ekhulumile ukuthi isikhathi sodlame lodlakela sesiphelile, kathi isikhathi sokubumba, isikhathi sokubambana ende isikhathi sentuthuko. Uthi yena wonke umuntu kabuye sizolungisa siyakhe ilizwe lethu ngoba ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo.
Isikhulumeli samapholisa umnumzana Phonyati uthe amapholisa azakwethula umbiko ngodlakela oluselizweni obe ungakaphumi ngesikhathi sokuya emoyeni. Ukuqhamuka kodlakela kwezombusazwe esigabeni seMathebeleni South kwenzakala phambilini kokhetho lwama-by-elections ngempelasonto osekucheza kamuzithi Thebele. Abasekeli be-CCC babikwa bebekade bekhankasela ukuthola usekelo kukhetho izolo belamalunga edayela ephalamende umnumzana Daniel Molokeli lomnumzana kucacaphulu waxotshaniswa ngamalunga ebandla leZANU PF ngemva kokutshaywa kwabanye bedabulela abesifazana izembatho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla wethule ugwalo olujulileyo olulotshwe nguhulumende wakhe olunika izinduna amandla okukhuluma loZulu ngombhuqazwe weGugurahundi. Umnangagwa owethule lokhu esigodlweni sikamongameli kobulawayo uthe uhlelo lolu luzaqala kunsukwana ezilandelayo. Umnangagwa wetheswe umlandu wokuba ngomunye walabo abaphatheka ngombhuqazwe weGugurahundi. Uya kuphika lokho esithi kazange aphatheke ekubulaleni abantu abafika inkulungwane ezingamathumi amabili, 20,000, abafela ezandleni zeGugurahundi eMathebeleland lenkabazwe yeleZimbabwe lisanda kuthola uzibuse. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo, umkhokheli wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu.
Umnanga ukhona kobulawayo kuthuthe uzolontsha i-document wathi izindona kazikhambe ziye kulungisa, kodwa mbona ngazathi uma silandela inkulu kamnyaka kamnanga kusukela ngo-2020 kudala sithi wathi i-NPR sika iye kwenza wathi izindona kaziye kwenza kade sithi ku-2023 kodwa kuhlala kuthiwa kuyayenziwa akulanto esiyenziwe ebambekayo kade kuthi izindona kazinjani aziye kwenza ukuthi iqalisa ngolesi ngaka akuna time frame. So mbona ngazathi into leyi ngowami umnakano ukuthi uziyambi ziyambe uthe efika le wambuza ngakho program yokuthi ucreate an intention yokuthi kube into elungiswayo kungananto elungiswayo lokudelela nje izinduna ngokungahlalukizi izinduna usuzenza
abantu bezana ukuthi mthokotho mthokotho umuntu bento yakhe ukuhlukumezayo politically uziza zona ezokepgot ngibona ngazathi kwakwenzayo
wena ubona ngazani kumele kwenziweni ngodaba lolu
okokuqala vele ofuze kwenziwe akusuye ofuze ukuthetha ukuthi ufuze kube lobana kuhafuzanga kube lobani ngoba uthi yena akuzanga kube nabantu bangaphandle kwamazwe okuze benjani bephatheki yena okokuqala futhi sizibuze ukuthi ngesehlakalo leso wayeyini njalo ama-victims afunana ngoba uma silungisa into leso sesizisise ukuthi kuzele i-bottom up afuzanga kube yi-top bottom ukuthi umuntu ophezulu especially ongani izandla zakhe lazo zithinta igazi legugrawundi ebese siba nguye othoyo ukuthi uzibane kufuze bekhona uzibane afuzange abe khona okokuqala it is the state that must resolve that that's true but at the same time i-state yisophelesa abulala abantu so yikho kudala i-confusion ngatela ukuthi i-state kasisozisabuya sizoba yiso esithonisisa indawo icala esiye lihlenzileyo yikho lapho okunoduba khona so yikho kuqakathekile ukuthi abanye abantu kuyobuye besincedise ukuthi sidile nodaba lolo ngoba anti sikhuluma ngohulumende uhulumende ongabulala abantu okwafuze bale bavikele uhulumende nalo wabulala abantu aphonge kuvuka overnight engazange waconsult ama-victims ama-victims athi ukuthi hayi sibe-confidence lawo ngakunokuvele sekukhumbule dube ukuthi ngo-20 nesikhathi kusakhe isisekelo ama-victims ayekucacela ukuthi abala-confidence lani nohulumende ekobethe wafuna an independent commission but esakula siyabulani ngu-Emerson Ndlovuyeleyo lapho wasuke wahlanganisa izinduna wathi hambani bekhuluma labantu akula time frame ukuthi kuqalwa nini nokuthi kuphuthwa nini.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumkhokheli wenhlanganiso ye-IBETU likaZulu ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma webandla le-ZANU-PF.
Mina ngibona ngathi khonoko osebenzakele yikho vele okumele ngabe kwaqala ukwenzakala nakudala udaba lolu luqondile nxa lubanjwe izinduna ezemtambo ngoba phela yibo abaphethe usiko lethu njalo yibo abanikazi besigaba labanikazi babantu futhi abesigabeni sona leso lapho kwaba nokuhlukunyezwa khona ngakho mina ngibona ngathi akuqondile sibona izinduna zikhokhele zivula kucithungulwa ngoba abantu abanezinduna ziyahamba ziyovula ephansi zisebenzisa nje ishitimente ekhona yaboshabhuku kushiya phansi kuzofike ekugcineni ukuthi udaba lolu lubambeke kuhle sezibuya zona sezilento ebambekayo evela kuZulu okuyiyo indlela ezakuthi uhulumende ubethengenela ezobamba ngendlela eyayiphume ngakho ivela phansi kubela laba abantu abahlukumezwayo so yindlela vele okumele ubana ngabe ihamba ngabo from ekuqalisheni ubana izinduna kalithathe zibambe konke okufunwa ngabantu sezikubisa ke kuhulumende awusiyo nto yepolitics uyakuningi zamukeli phakathi akudingi futhi izamu phakathi akudingi umthwakazi phakathi akudingi ithumisi phakathi kudinga izinduna eziyizo abanikazi zabantu nemdabu wethu sezibisa ke kuhulumende onguye-ke osezakhangela ukuthi kuna izifiso zabantu zithini ekulungisweni khonokho
ye siyabona njalo kulabanye abathi umongameli Emmerson Mnangagwa kwakumelanga asondele edabeni lolu ngoba cabangela ukuthi phela laye ulesandla kugugurawundi la ungathini ngakhonokho
umongameli Mnangagwa nguye phela umongameli welizwe nguye inhloko kahulumende yena le abantu abasekukhalaza kuyo phela so lingabe engasondeli oseza kulungiswa kuyabe sekungubani futhi abona yibo kuthiwa yikuziphica yibo nje mina ukuphatha kuhle kodwa lolo ukuthi induna zibambe lomsebenzi ziphumela lokho okufunakalayo phansi bese zilisa kuhulumende umongameli osengena khona ngikhona pha yena asiyongabuya phansi uyadinga ukuthi yena ukhulumela labantu ukuthiwa hayi induna yizo ezingakho noko sengibisa ukuthi abantu bathe nxa abantu bethe kuthi hayi sifuna ushayelwa ngeenkomo ezimbili yikho lokho abantu bathi hayi sifuna imbuzi ezintathu yikho lokho abantu bathi hayi sifuna amakhodi yikho lokho kodwa kuvela ngaphi ebantwini kusuke ngezinduna sokubuya kuhulumende uhulumende abesethiwa nguye-ke olungisayo njengezifiso zabantu.
Umnumzana Joseph Chuma ukudalele ZANU-PF Central Committee ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 okobulawayo. Kubotshwe abafundi abayisithupha abekolitshi le-Great Zimbabwe University elisemashingo lapho bezama ukuhambisa incwadi yezikhalazo bekhonona ngokukhwezwa kwenhlawulo yezifundo kuziphathamandla zalelo kolitshi. Omunye wababotshiweyo ngumgcinisihlalo wenhlanganiso emele amalungelo ezifundo zamakolitshi eZimbabwe National Students Union ZINASU kuleso siqinti umnumzana Courage Musachagara. Abafundi bakhala ngokukhuphulwa kwenhlawulo yezifundo ngesilinganiso samakhulu amane ekhulwini 400% amaviki amabili edluleyo. Babikwa bathebe sithi bayazama ukunikeza iziphathamandla leyo ncwadi bahlangabezwa ngamapholisa ohlangothi lwe-riot ababizwa ngokuthi ngorobayi. Kwabotshwa abayisithupha bayavalelwa enkambeni yemashwingo Central Police lapho abakade besamelele uncedo lwamagqwetha aweZimbabwe Lawyers for Human Rights. I-Studio 7 ixoxele umnumzana Bernard Ncube, umkhokheli wenhlanganiso yomanyano wabafundi bamakolitshi iZinaso, echasisa kabanzi ngalolu daba.
Bese kule maviki amabili iGreat Zimbabwe University ikhweze ischool fees and ama-students abafundi besebetshengisele ukuthi abajabuli ngaleyi mali esifakiwe sifuneka esikolo. So njenge-union thina besithe lamuhla ngomvulo nxa bengalungisisanga, nxa isikolo singalungisisanga indaba yabo ye-school fees, abantwana babethe bayatshengisela. Ngakho-ke thina sathi sizabasupporta ekutshengiseleni kwabo. So kutsho ukuthi indaba le ifikile kwabomthetho, amapholisa asevuka egcwalisiwe e-University of Zimbabwe.
Bakhona yini ababotshiweyo ekutshengiseleni lokhu?
So ngikhuluma nje ekuseni, sibabone bekhona ekuseni but kwasekubotshwa abangu-6 phakathi kwababotshiweyo kulo campus chairperson wethu weZinaso, okutshengisela ukuthi ubotshwe besazi ukuthi ungubani, njalo hlo wabotshwa nabanye ade beseduze lapho. Sikhuluma nje basemashingo Central, but sesithumele abo i-lawyer from ZHR ukuthi liyobakhangela ukuthi konke ku-right yini.
Ngikubona kuzanceda kumbe kunganceda yini ukutshengisela kwenu elikwenzayo, njalo libona ukubotshwa kwabanye benu kuyikwethuselwa yini?
Lokhu ayisikho okuzasolva indaba ye-school fees, sokudula kwe-school fees, ngoba kutsho ukuthi sizaphinda futhi sidinge indlela yokuthi bagcine bezwisisa ukuthi indaba yethu ayisikho ukuthi silwa labo, indaba yethu ngokuthi sifuna i-school fees sehliswe. Ngakho ke amapholisa angaqhubeka ebopha isikolo sona singalungisi i-school fees, kuza kwenza ukuthi siqhubekela sisenza amanye, sidinga amanye amacebo esingawabona ukuthi lawa yiwazenza baphendule. Ngakho ke besifisa ukuthi nabazwisisa masinyane ukuthi asili but ama-students awasenelisi ukubhadala leyo mali abathi siyibhadale.
Umnumzana Bernard Ncube ngumkhokheli wenhlanganiso yomanyano wabafundi bamakolitshi iZinaso, exoxa ngocingo lwe-Studio 7 eseHarare. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ukuvota kuqalisile namhlanje esigabeni seGeorgia kukhetho lwakwele Melika olwe-US midterm elections. Abantu balewe-Tunisia abakade betshengisela emgwaqweni yesigodlo salelo lizwe iTunis bagcine belwisana labezomvikela kwalimala abambalwa. Inkulungwane lenkulungwane zabantu zingene emgwaqweni zitshengisela zisola umbuso kamongameli Kais Saied abathi wahluthuna intambo zombuso ngomnyaka odluleyo. UZulu wakoBulawayo umanyane labanye emhlabeni jikelele emkhankasweni wemfundiso yokulimukisana ngomkhuhlane wemvukuzane yevele ngalinyanga e-Breast Cancer Month ngenjongo yokukhuthaza ukuhlolwa lokwelatshwa kwalo umkhuhlane kusasemasinya. Kuthi abelatshwa basile kulo mkhuhlane baveza ubunzima ababhekane lezigulane ngesikhathi ziselatshwa. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Iningi labesifazana bakoBulawayo abasila kumvukuzane yebele bakhuthaza uhulumende ukuba athathe amanyathela okubhadalela ezinye indleko zokwelatshwa kwalomkhuhlane ngoba ingasafinyelelwa ngabaningi. Udokotela Mildred Mkandla owasila kumkhuhlane wemvukuzane yebele uchasisa ngokuqakatheka kokuhlolwa kusasemasinya.
Ikhasinoma yimvukuzane ngakhala zihlobo ngoba ngathi kimi umkhuhlane engangiwesaba kangaka yimi esengilawo kodwa waphangisa kabantu bakaNkulunkulu. kusiyaphela ilanga ngase ngise Nairobi hospital kusiyacha ngolwesikungomvulo lapho kusiyachaya u11 ngolwesibili ngase ngihlinziwe isoko zami sengilindele ukuthi ngelatshwe ukwesaba konke lokhana kwasekuphelile kwasekufike kwadlula
uchaze ukuba okwamenza wasila masinya ukuthola ukwelatshwa masinya
isoko zami namhlanje is 29 years so ngeminyaka engu 29 ngelatshwa imvukuzane yevele lokho zihlobo kutshengisela ukuthi imvukuzane yevele kumvukuzane nje eziningi nxa itholakale kusesemasinyane kungenzakala ukuthi bayelaphe isifiso sami bakithi bobaba lobomama yikuthi kasizikhangelenini asikhangelenini sizibamba bambe abantu bangathi abantu laba sebeyisikhiwa kumbe sekuyini uzibamba bambe ungalizwa lelo qhubu hamba uye kodokotela uyabuza ukuthi kambe ngabe yimvukuzane kumbe kakusiyo mvukuzane
udokotela Thokozani Khuphe enye yenkokheli yebandla ele Citizens Coalition for Change i-CCC ngomunye owasila kumvukuzane yevele
ihlanganiso ezinjenge Thokozani Khuphe Cancer Foundation ezihamba ziguguzela abantu zikhuthaza obaba labomama ukuthi bahambe bayehlolwa amavele ukwenzela ukuthi bengathola kulamaqhubu kumbe kule into abangayisusiyo base bagijime bahambe bayehlolwa ezibhedlela kumbe kumadokotela abo ukwenzela ukuthi i-cancer ingabanjwa masinyane iyelatshwa abantu bayasila i-breast cancer kayibi kubomama kuphela iyabala kubobaba njalo
uqhubeke ethi umkhuhlane wemvukuzane awukhethi bulili uma uhlasela
sokuqakathekile ukuthi bonke omama labobaba bahambe bayehlolwa ukwenzela ukuthi kungatholakala kulolutho emaveleni abo bahambe bayelatshwa phela i-cancer ingatholakala masinyane zihlobo zami iyelapheka mina ngingomunye owabantu wabanjwa nge-breast cancer ngo-2011 ngabanjwa i-breast cancer ngahamba ngayelatshwa kathesi sengile minyaka engu-11 njengoba lingizwa nje ngikhuluma ngi-right okunye okumangalisayo
ilunga ledale lephalamende kobulawayo emzini wephumula unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi ukhathazekile ngokusilela kwemithi lemitshina yokwelapha imvukuzane ezweni
kunzima kakhulu elizweni lethu ngoba yona imitshina yangikhona eyiyona efanele yelaphe breast cancer ayikho njalo ekhona maybe kuyatholakala ukuthi maybe iZimbabwe yonke ingaka ibe sendaweni eyodwa indawo eyodwa yangikhona isandelwa ngabantu njengabantu abangomama siphatheka kabi ngoba kungumkhuhlane okhona umkhuhlane osusiqedile singabomama owemvukuzane yebeleni
uqhubekele phambili ethi ilizwe liphakathi kokuhlela ibhajethi ngakho kumele kube le mali ezabekwa eceleni eyokuthenga imitshina yokwelapha imvukuzane lamaphilisi izwe lonke
but siyacela uhulumende ukuthi njengoba sisiya kubhajethi kube izinto abazikhangelayo imitshina ezancedisa ukuthi abantu abagula ngalo mkhuhlane kungabe kungumkhuhlane we-breast cancer abe umkhuhlane we-cancer yesibeletho bathole usizo bangathola usizo abantu baphile kuyisicelo sethu lesi njengobukhokheli njengabantu abakhokhela abantu
abasila kumvukuzane yevele lesibeletho bathi kuqakathekile ukuba isiqindi lesiqindi ezweni senelise ukutholiswa okokuhlola lokwelapha umkhuhlane wemvukuzane Inyanga kaMfumfu yahlelwa ngumhlaba jikelele ukuqakathekisa imikhankaso yokulimukisa uZulu ngomkhuhlane wemvukuzane yevele iBreast Cancer Awareness Month ngoba isithe yathatha impilo zabantu abaningi njalo ayikhethi ukuba ihlasela siphi isigaba sabantu phansi kwalomkhankaso abantu bakhuthazwa ukuyahlola kungelambadalo ezibhedlela zakobulawayo eUBH lempilo Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Good Life Talk namhlanje sikhangela udlakela lwezombusazwe olusabalala elizweni ngemva kokutshaywa kwabebandla le-CCC ngabacatshangelwa ukuthi ngabezanu PF. Sesiligqiba-ke lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi sithi asidibaneni kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.